Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasosha lamapholisa ukuthi sithathe amahhofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi sihamba izolo saba lomhlangano wethu omhle unye okumangalisayo emahhofisini ngokuthi amahhofisi ngawephathi. Amahhofisi kawasiwo omunye umuntu kasiwo okuthi umbe ngakabani ngawephathi ngawama-members. So akula socha akula pholisi elisincedisileyo sizihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare. Ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa akobulawayo lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihhofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela. Thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe. Sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla. Babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi lezikolo abantwana bafunde babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokho njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyatsho ukuthi u-president uya-appoint ama-deputies. Okuqala u-deputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary. Kube sekubuya ubaba u-Chief Ndlovu osengu-deputy treasurer general. Kubuye u-Khaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson. Kubuye uManase Tswangirai osengu-director of elections. Kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle i-youth ibikhona i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu ende ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.